sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonge u Blessing Zulu ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 30 zibandlela 2023 ngupraxitus Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje
uza uka president lo we Belarus ngitshengisa ukuthi iZANU PF kaMnangagwa isinazelele ukubona umgabo ukuthi kumele ukuthi benze iLook East policy ngoba iLook East banika isafety ezintweni ezifana nokuthi kube lamazwe awumhlaba bebakhangela ukuthi babusa njani izweni bebafakela ama conditions.
Umongameli Alexander Lukashenko wele Belarus ufike namhlanje eZimbabwe ukuzokwethekelela leli lizwe okwensuku ezintathu.
Kusegcekeni ukuthi ubopha lokuyindlela yokwethusela ngoba sesingenile ku-2023 lapho esikhala mana kube lama-elections masinya. So ke iZANU PF lesi senzo sikhanya ngathi kulobu kugwala.
Inhlanganiso ezizimeleyo abaphikisayo labanye bathi akumangaliso okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa abathi uhlukumeza uZulu ikakhulu abazancintisa ukhetho lwalonyaka. Bebethabe bemanzi te omama abalengane ezazalwa zidabuke indebe ezibe lenhlanhla yokutholiswa usizo lokuhlinzwa ngodokotela belungisisa lesi simo kungelambhadalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Alexander Lukashenko wele Belarus ufike lamhlanje wele Zimbabwe ukuzokwethekelela leli lizwe okwensuku ezintathu ngenjongo yokuzoqinisa ubudlelwane bamazwe omabili. Umlondolozi Ndlovu we Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isethekeli saseBelarus lesi samukelwe enkundleni yendizamchina ngumongameli Emmerson Mnangagwa labasekeli bebandla lakhe leZANU PF abathwelwe ngamabhasi besiwa eRobert Mugabe International Airport. Ukuza kukaLukashenko kuleli kuza ngemva kokuba isikhulumeli selizwe leli umnumzana Livet Muyeko ethe uhambo lolu lulakho ukuqinisa ubudlelwano kwezomnotho lezombusazwe wamazwe omabili. Ilizwe eleBelarus lilobudlelwano obuqinilelo leRussia njalo liphansi kwezijezo zomnotho zamazwe angentshonalanga njengeleZimbabwe. Eloba ekhathini lakhe enkundleni yokuxhumana yeTwitter, unobhala kugatsha lokwethula kwembiko omnumzana Nick Mangwana uthe lolu hambo lwakuqala olwenziwa nguLukashenko ezwekazi le-Afrika lokhu wathathayo intambo zombuso ngomnyaka ka-1994. Ukuza kukaLukashenko njalo kuyindlela yokutshengisa ubungani beZimbabwe lamazwe asekela eRussia ngesikhathi sempi ekhona phakathi kweUkraine leRussia. Ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Bekezela Gumbo uthi uhambo lolu luqakathekile kakhulu ngoba lutshengisa ukuba uhulumende weZimbabwe usedinga abanye abangane.
Uza kuka president lo weBelarus kutshengisa ukuthi iZANU PF kaMnangagwa isinanzelele okwabona umgabo ukuthi kumele ukuthi benze iLook East policy ngoba iLook East banika isafety yabenza ukuthi bebe safe ezintweni ezifana nokuthi kube lamazwe awumhlaba bebakhangela ukuthi babusa njani elizweni bebafakela ama conditions. So iLook East continuation yeLook East policy lesiyibona. Kodwa okunye futhi kumele sikunazele ukuthi ikhulumende kaEmmerson Mnangagwa lokho angenayo kupower. Mnangagwa kade ngumuntu kade zama ukulungisa ubudlelwano.
Uqhubeke sithi uhambo lolu lungaba indlela yokuba eZimbabwe lidinge imali yokuziphilisa.
So lokho okwevisit liya kusoze kutshintshe lutho ngoba abantu esihleli kathi silabo vele i-government yeZimbabwe isile minyaka iLook East sithola ama-deals e-East kodwa kula tshintshwe esilubonileyo. So i-problem isekulungiseleni ubudlelwano lamazwe aku-West.
Ingcitshi kwezomnotho umnumzana Prosper Chidambara uthele eZimbabwe kumele libe lendlela zokudinga imali ngobudlelwane lobu.
There is the visit by the president of Belarus to Zimbabwe, I think
uhambo loluluhle kakhulu ikakhulu ekuthengiselaneni phakathi kweZimbabwe leBelarus. Kukhona ubudlelwano bokuthengiselana obungaba khona phakathi kwamazwe lawa.
Ubudlelwano phakathi kwamazwe lawa baqiniswa ngomnyaka ka-2015 ngesikhathi uMongameli Mnangagwa esese ngumsekeli kaMongameli Robert Mugabe. Ngomnyaka ka-2019 uMongameli Mnangagwa wavakatshela kweBelarus lapho amazwe omabili alobelana isivumelano. ULukashenko wathembisa ukuvakatshela eHarare. Kusukela ngalowo mnyaka amazwe lawa abelokhu eqinisa lobu budlelwane kakhulu kwezomnotho. Abanye bayasola ubudlelwane phakathi kwamazwe lawa ngemva kokuba uhulumende ethe ufuna ukuthenga imitshina yokucisha umlilo kweBelarus okuyibhizimusi abanye abathi kayikho emthethweni. Abanye njalo basola ubudlelwano phakathi kukahulumende kaMnangagwa namakampani aweBelarus besithi amakampani la alobungane loMnangagwa kungakho-ke evunyelwa ukuthenga amatshe aligugu awama-diamonds. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimnondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso ezizimeleyo, abamabandla aphikisayo kwezombusazwe lamanye labanye bathi bona akumangalisi okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Abathi yena uhlukumeza uZulu, ikakhulu abazancintisa ukhetho olukhulu lwalonyaka. Abakhulumele Studio 7 bathi bona kuyethusa okwenzakala eZimbabwe ukubotshwa amalunga ebandla leCitizens Coalition for Change Mahlayana. Umunye wabakhathazwa ngokwenzakalayo elizweni umnumzana Ambrose Sibindi, oyenake owenhlanganiso yezakhamizi eyebolawayo Progressive Residents Association.
Kusegcekeni ukuthi ukubopha lokuyindlela yokwethusela ngoba sesingenile ku-2023 lapho esikhala mana kuyela ama-elections masinya. So-ke iZANU-PF lesi senzo sikhanya ngathi kulobugwala kulokwesaba ukuthi sebenanzelela amaZimbabweans asayithandi le iphathi okuthiwa iZANU-PF. So ngokunjalo sebefuna ukuthi babambe abantu ngogqogqoqo ukuthi uyafuna awufuni votela iZANU-PF ngokuchaya ngokwethusela ngokubopha abantu ngendlela zonke eZimbabwe zenzayo. So ke lokhu kuyasitshengisa ukuthi umuma eZimbabwe mubi kakhulu. Ungaqhube kunje kuzenza ukuthi langasokuvotwa ikakhulu emakhaya abantu bazabalothisela okukhulu, abanye bazabulawa, abanye bazanyamalala. But singakhanyela futhi nxasisiye embalini, asiyento emangalisayo. iZANU-PF ivele nje ibilodlakela kusukela emuva khonale. Siyakhumbula ama-early 80s okwenzakalayo kusale zaphu. Kwagcina abantu bebulawa ama-supporters ezaphu eMathebeni leMidlands ngesikhathi se-go ground. Kwakuyindlela yonke yayisenziwa iZANU-PF, kuyindlela yokuzama ukuthi abantu bethusele bangavoteli emphakathi badovotele iZANU-PF. So ngokunanze iZANU-PF sikhathi esifuthe engxenye sibone ukuthi umuma uhambe kuhle, abantu sebevule kamehlo. So kuyindlela yokuthi babancindezela kubatshala kwenza konke.
Manje baba Sprindi, ilizwe liyangaphi njengoba kusenzakala konke lokho?
Esingakuthi kudla nxa kunjalo siyananzela ukuthi asiyonto entsha. Ngama-by-election lasambi kwedlula siyakwazi ukwenza lokho kwathiwa ematopo. T1 le abantu kwaba lokutshaywa kwabantu, kwaba lokubulawa kwempahla, imota zabulawa, abantu balinyazwa. Akuphelanga khonapho, kuthe kwasuka lapho kwaku-by-election ensiza futhi saba la bantu abalinyazwayo khona ngale abantu i-property yalinyazwa. So ke kusegcekeni ukuthi khathesi iZANU-PF nxa ilanda lama-elections ngovalelana ngokunanzela ukuthi kule ngozi yokuthi ingagcina ingabona ngalama-elections. So ke sibamba abantu ngenkani ukuthi bavotele yona iZANU-PF. So ke siyakubona lokho asiyonto enhle. Kodwa nxa kunjalo abantu beZimbabwe I think ngabantu asebefundile abakhulileyo asebehlala iZANU-PF okwale minyaka engu-40 yonke le. Benanzela ukuthi hashi bo ilizwe lokhu lithona lisiya phansi, i-economy yethu ezomnotho aziqedakali, imisebenzi ayikho, ezibhedlela lapha imithi ayikho, abantu balala phansi imbeda ayikho, ezikole lapha kuqedakala okwenzakalayo, imigwaqo ifile, ungahamba emakhaya ukuhambeka kula mgwaqo okhona, inhlupho zonke lezi zikhona, la manzi ahlubwa izindala abakobulawayo, abantu bahlukuluzwa ngamanzi. Sile project le igwayisha ngani ukuthi izaba khona kade yamenzela kodwa ilungu. So kuyatshengisa ukuthi abantu kathi abahlakaniphi ukuthi bangavumbuka bethenjiswa nje bephongaukunambithiswa ichukele limini ngingasuza kuma-elections. Abantu abahlakaniphi bavotele abantu, bavotele upresident, bavotele iparty ongalethi inguquko kuleli lizwe.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, limuzwe lapho exoxa loGibbs Dube weStudio 7. UGibbs uphinde waxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Juma, yena-ke olilunga lebandla lezanu-PF.
Silandela iziqondiso eziyabe zifakwe ngumongameli wethu, u-First Secretary wethu, ubaba u-President u-Edim Nangagwa, osephumele emgcekeni ekhuluma ngodaba lokubana akube lokuthula ngezikhathi zonke, ngoba yena injongo yakhe ikuvuselela umkhonomo weZimbabwe ukudlula yonke into. Umkhonomo ubana uvuke kuhle udinga ukubana kube lokuthula elizweni ukwenza ukuthi kuyona-ke kube le development kuqhubekele kusiya phambili. Even abasekeli bakhe ubaba uThiwenga, ubaba uMohadi sebephumile emgcekeni endaweni ezijhejhineyo bekhuluma ngakho noku beloyisa njalo bexwayisa ukubana abantu bagcina ukuthula, basebenze ngokuthula. Sikhombisa abantu nxa ujalo ukuzwa sihlala sithi kona sifuna i-5 million plus votes. Leyo 5 million siyithola ngokuba lobudlelwana labantu ngendlela eqondileyo, hashi ebudlwangudlwangu.
Ye baba Juma, sizwa sibili abantu abaningi bayakhala, bakhala ngebandla elibusayo.
Lokhu kuyabe kusenzakala abantu besenza izinto ezingekho emthethweni, akusikho okumele kuvumakale khonokho. Abanye sebesebenza ibizo lezanu-PF besenza okuganga, behlukumeza abanye abantu kodwa bengathunywanga yizanu-PF, njengalokhu esikubone kusenzakala. Ngiyabona kwakusemtoko nxa ngaphambanisi. Izinto esingazivumeliyo njalo esingazikhwabithiyo ukubana abantu behambe behlukumeza abantu, betshaya abantu ngebizo lezanu-PF. Izanu-PF ifuna ukuthula, izanu-PF ibhizi iyakhankasa, njalo izanu-PF iyazi yona ukubana vele nxa kubuya ukhetho sizanqoba ngenxa yezenzo zethu esizenzayo ebantwini, ngenxa yokuhlala kuhle labantu ngezikhathi zonke, ngenxa yokuncenga abantu ukubana basivotele, hashi ukubana sibatshaye ukuthi basivotele, hashi ukubana sibahlukumeze ukuthi basivotele. Lokhu thina kasikwenzi, abakwenzayo babe bephamanisa ngempela. So kuyamangalisa kakhulu ubana kube sothi abona amalunga awe-opposition asehlukumezwa ngendlela eziphakemeyo. Kodwa futhi kwesinye isikhathi unanzelele ubana labo benza izinto phandle komthetho ngabomu, bekwazi ukubana nxa sokume kwaba njalo sebezakuhamba bona besithi bahlukumeziwe. Kuyaziwa ukubana nxa ufuna ukwenza umhlangano kumele ubike emapholiseni ubana ufuna ukwenza umhlangano othize. Pho wena ungatholakala usubiza abantu emzini wakho ubize umhlangano ungabikanga, nxa laba abantu sebebotshwa bese kuthiwa wona yikuhlukumezana, kukanti-ke wena ngoyabe uhlukumeze umthetho.
Lokho bekungumnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla lezanu-PF. Limuzwe ixoxa lapho loGibbs Dube owe-Studio 7 ngocingo ekobulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, asekusibanga esiphezulu amalungiselelo okwamukela umkhokeli wenkonzo yamakatolike emhlabeni jikelele uPapa Francis owethekelela kwele Democratic Republic of Congo kusasa okwensuku ezintathu. Umeli wemelika enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield wethekelele kwele Somalia ngesonto. Ekufikeni kwakhe uThomas Greenfield uhle wakhuthaza amazwe omhlaba ukubana ancede ngokudla, ngoba lelo lizwe libhekane lodubo olukhulu olwendlala. Bebethabe bemanzi te omama abalengane ezazalwa zidabuke indebe ezibe lenhlanhla yokutholiswa usizo lokuhlinzwa ngodokotela belungisisa lesi simo kungela mbadalo. Lolu sizo baluthole phansi kohlelo oluqhutshwe ngeviki edluleyo olwe-Cleft Camp olwenzelwe esibhedlela sabantwana eHarare Salim Mugabe Central Children's Hospital kungela nhlawulo ngomusa wabenhlanganiso ye-Global Cleft Craniofacial Foundation besebenzisana labeshumiro Sarah Crystal Trust kanye lohulumende. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abazali ikakhulu omama
bathi zinengi inhlupho ababhekane lazo lapho bethe bazala ingane lesimo sokudabuka indebe kumbe i-cleft lip. Unkosikazi Tatenda Lister Mkhodzo ngumama osasemutsha olomntwana laye otholiswe usizo ngaliviki edluleyo kuhlelo oluqale mhla ka 23 zibandlela lwagqitshwa ngolwesihlanu mhla ka 27.
Because he couldn't suck the milk out because of the cleft palate. We only found out later that it was because of that problem.
Why in any case, so it was hard to find out. So it was hard to find out that it was going to be able to attack him easily and cause him all that kind of thing. Why is there a moon to other people and Zima? And what's the same with Kushane Lula?
Unko Sazana Messi Ntakana, Wakenel Wealthy, Longwe Village 12, uthi bekungelula ukuphila lomntwana obelalolu dubo.
Bona ukuthi inde ngilokho engibuza ukuthi kanti umntana wayenza njani? Bathu konke uyadla, uyamunya ebe right. Kuphela khona ukho nje ukuthi lokhu ubuza la uyachina into yangkhona singane yawo. Sengani ngamenza mina sengihlileka lokuphendula. So into yangkhona bengamphathi kuhle. Bengafili right. Into yangkhona ayibi ngihlupa sini.
Uveza ukuba ungomunye walabo abekade bengazi ukuba luyalungiseka.
Onesi baphongukungitshela kuphela ukuthi hawu kuyalungiseka kungabi ne-stress ngoba ngase ngine-stress ukuthi kathi umlomo womntwana unjani wasesithi hhayi ungayisaki wena baza kulungisa lokho amadokotela la akhona awenza khonokho.
Umsunguli wenhlanganiso yeShumiro Sarah Christel Magadi Trust yona ephatheke kwezokutholisa abazali ikakhulu omama abalabantwana abazalwa belalolu dubo usizo lokuba bahlaliseke enqondweni. Unkosikazi Danai Maureen Magandi uthi lokhe lusilela ulwazi emphakathini phezu kwalesi simo.
And we are really trying to see how to fill in that void. And so having information out there, being out to the chief and just sharing information is really vital.
Siyazama ukudinga indlela zokusivala leso sikhexe. Ulwazi luyadingakala kuZulu. Kumqoka kakhulu ukwabelana lololwazi.
Obona ngezokuqhutshwa komsebenzi enhlanganisweni yeGlobal Cleft Craniofacial Foundation kuleli unkosikazi Maslin Moyo uthi benza konke okusemandleni abo njengenhlanganiso ukutholisa uZulu imfundiso lolwazi phezu kwalesi simo.
The good news also is that we have our local surgeons who are now capable of doing this cleft lip and palate surgeries. And we hope that every child who is born with a cleft lip and cleft palate has access to the service.
Indaba ezimnandi ngezokuthi sesinabodokotela bethu asebesenelisa ukuqondisa lolu dubo lokudabuka kwendebe zomlomo wangaphezulu njalo silethemba ukuthi umntwana wonke ozalwa elalolu dubo uzakwenelisa ukuthola usizo.
Udokotela Wayne Manana ngomunye wengcwethi ezimbili kwezokulungisisa indebe zabantu eziyabe zidabukile kungaba phezulu komlomo lobaphakathi kwawo ebeziphatheke kulolu hlelo lokutholisa usizo kubantwana kungekho nhlawulo phansi kwalolu hlelo lweviki yonke. Udokotela Manana uthi lolu dubo luqala ingane isesesiswini umama ezithwele ngesikhathi izitho zomzimba womntwana zisabumbeka okuyisimo esinganqabelekiyo ngoba sisegazini.
If the mother or the father or a first degree or second degree relative had a similar problem, then it means there's a possibility for them to give offspring with a similar
nxa umama ukumbe ubaba ukumbe isihlobo segazi bake baba lodubo olufanayo kusho ukuthi lulakho ukudlulisela emntwaneni ozazalwa lolu dubo. Yikho esikhathini libona abantwana abazalwa bonke owakuqala owesibili besiba lolu dubo ukungatholi ukudla okwaneleyo ukusilela kwamanye ama-vitamins lakho kuyabangela lolu dubo.
Udokotela Manana uthi banelise ukusiza abantwana phose amachumi amahlanu 48 kungela nhlawulo phansi kwalolu hlelo. Uthi lumsebenzi ubiza inhlawulo athi isukela kunkulungwane ezintathu kusiya kwezine zamadola akwelemelika ukuqhuba lumsebenzi ma uthe waqhutshwa ngodokotela abazimeleyo. Kunje uthi isilinganiso sokungamachumi amathathu salabo abahlangana lalolu dubo kungolutholakala ngokwemuli.
EZimbabwe lolu dubo lubikwa lutholakala kungane ezingamakhulu amane kusiya kwamahlanu ngomnyaka. Isifiso sakhe uDokotela Manana yikuba kube luhlelo olutholiswa usizo yizizalwane zeZimbabwe, osomabhizimusi bakuleli lezinye inhlanganiso kube ngabahlanganyela ndawonye ukutholisa lolo sizo lwemali lempahla edingakalayo ukuqhuba umsebenzi wokusiza laba bantwana. Lokhu uthi kuzakwenza ukuba lumsebenzi uqhutshwe ngodokotela bakuleli, hatshi ukuthembela kusizo oluvelela kwamanye amazwe, lona olungasatholakali lula ngemva kokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 olwaphazamisa iminotho yamazwe amaningi. Lolu hlelo olusanda kuqhutshwa uthi luphumelele nje ngoba lutholiswe usizo ngabenhlanganiso ezijiyeneyo, amankampani afana labo Simas kanye labamabandla okholo agoqela ele Celebration Church. Abenhlanganiso eye Global Cleft Craniofacial Foundation bathi bakhangelele ukuqhuba amahlandla amane alezinhlelo lonyaka, njalo isifiso sabo yikwengeza inani labantwana abathola usizo lokuhlinzwa. Abenhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele eye World Health Organization bathi isimo emhlabeni sabantwana abazalwa bedabuke indebe siveza ukuba phakathi kwabazinkulungwane ezintathu abazalwa ngelanga emhlabeni jikelele, oyedwa uzalwa elalolu dubo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kulabantu abanengi okumangalisayo asebengene ngenkani emaplazini asendaweni okuthiwa yi-West Acre eseduzane lakoBulawayo. Abahlala kuleyo ndawo bathi bona abantu laba bavela endaweni ezikhatshana ezinjengeMashingo, Bindura kanye lezinye iziqinti zeMashonaland. Bathi sebelahlekelwe izinkomo lezinye izifuyo kulandela ukungena kwabantu laba emaplazini la. Athathelwa umuyi Mnumzana John Notes ngomnyaka ka-2000. Kubika intathelezindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasibanda.
Abahlali balindawo bathi baphiwa imvumo nguhulumende ukuba bangene emaplazini la ngomnyaka ka-2001. Njalo umhlaba lo ugcinelwe abadabuka emguza hathi kwezinye indawo zelizwe. Kulokudonselana okwethusayo phakathi kwabahlala kudala labasanda kufika abathi kabayindawo ngoba balandela uhlelo lukahulumende lokwabela abensundu umhlabathi. Mnumzana Ronald Mabena ungomunye wabo uthi udabuke kakhulu ngento eyenzakalayo.
Ngizwe ubuhlungu kakhulu ngento engiyibona esigabeni lesi, insumansumane lempicampica. Isigaba lesi esikiso lapha dawudoni bekuliqhiba leli, bekuliqhiba lemambanjeni. Ngobuhlupha kakhulu lapha sekufike abantu laba bokuzwa laba abalobuchopho obungavuthwanga. Yiba sebesenzimkhuba nemkhuthanyane yabemini. Phela kabazili lutho laba. Khuluma ngabethabi iyabesishone.
Amazwi kamabhena agcizelelwa ngumnumzana Kholwane Nyathi othi abantu bokuza sebesakha emadlelweni.
Le problem esigabeni lapha e-West Acre asisela amadlelo ezinkomo. Ikakhulu abantu bokuza bavela eMpumalanga labo. Babe abehlale sobona indawo yokuyahlala kuphela. Ezikolo ziyakhiwa. Akule nto ehamba vele esigabeni la. Into esinanzelela futhi situzane lokhu zenini lethara lesiporo izifuyo zimasebangazi yatshaya ucingo lofaka abantu babeya balutshontsha ukuthi ngoqamba uluthatha ngoba balumbe bona laba amatshabi angeke sitsho.
Imigodi yamanzi okunatha milutshwana kulindawo, njalo siyandelwa ngoba obokuza laba bakha kuleyo mgodi. Mnumzana Sidwell Mdluli uthi abantu laba basenzela umathanda.
They're self-contained and they be self-contained into ekhona amanzi bakha lapho esikhelo esasagejelwa
ngobani laba bantu?
Hayi, iningi labo Mpumalanga province khona le but intuthwane yakhona
o le Mashonaland.
Hayi, iningi labo hayi Mpumalanga.
Bangenziwa mbani la?
Kulesi ngundengunde phela. U-Obhedi sasengu-MP wethu sike samtshela ngenhlupho zoniza kulanto kwayiyenza phela nje. Kathesi sekulo munyu MP wakhe wasilethela omunye MP esithi sengilethe ijongosi.
Unkosikazi Thoreji Dube uthi bavunyelwa njani ukuhlala laba bantu abanenkangaka indawo le ingelamanzi.
Akulamanzi, siyakhelwa izibhorane zibe ningi ezamanzi.
Amadlela enkomo akuseka nje.
Indaba
abantu sebafaka indawo enkulu la bafaka abantu abaningi akusela ndawo vele ongahlela sekuyimizi yonke indawo akusela ndawo lapho ngafaka khona inkomo loba imbuzi lobani yonke indawo sekuyimizi sekufana lasetown vele
ngaphandle kokwakha emadlelweni ezifuyo abakuza laba bacatshangelwa ukuthi yibo batshontsha izifuyo umnumzana Bhize Ncube bamtshontshela izifuyo zakhe
batshontsha batshontshe amadongi especially amadongi lenkomo bagamula bathathe yathola umswane kube bese siripota kodwa kula mntu obotshwayo abobotshwa abantu bamabhuthabhutha ukuthi bathuma abantu babezotshontsha la abamabhutha ethawuni la
ummeli walesi sigaba semguza edalela ephalamende njalo engiphatha intambo yesabelo semathekeleni north umnumzana Richard Moyo uthi bazabotshwa abathatha umhlaba bengaphiwanga nguhulumende wakhe
abantu kuphela abavunyelwayo ukuhlalisa abantu yi-ministry of agriculture i-ministry of lands yibo kuphela abavunyelwayo ukuhlaliswa abantu not ama-individuals not osebhuwe pho kucanda imizi emisha befaka bona abantu abahlezi emadlelweni enkomo kufuze besuke before bengakabotshwa because kuyabophisa ukuba becanda imizi yemisha benika abantu akwezindawo sizwa kuthiwa bayathengisa imizi leyo and akuvunyelwa and uhulumende kakuvumi lokho
abantu laba balile ukhuluma le-studio 7 njalo bathi abayindawo bayaqhubela phambili besakha imizi yabo akula muntu ozabasusa ngimele studio 7 e-West Acre emguza igama lami Ezra Jesus Banda
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
kohla ku-Live Talk kuhlelo lwethu namhlanje sikhangela okwenzakala kwezempilakahle lapho ke okuhlinzwe abantwana abazingane ezazalwa zile zidabuke indebe kanye lohambo lokwethekelela eZimbabwe kukamongameli Alexander Lukashenko weBelarus. Isikhathi sethu kasavumi bakwethu ukubana siqhubekele phambili silokhe sikuhlelo lolo kodwa ke singekehlukani izihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela umongameli Alexander Lukashenko weBelarus ufike namhlanje kweZimbabwe ukuzokwethekelela leli lizwe okwensuku ezintathu inhlanganiso ezizimeleyo abamabandla aphikisayo labanye bathi akumangalisi okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa abathi uhlukumeza uZulu ikakhulu abazancintisa kukhetho lona lo umnyaka. Bebethabe bemanzi te omama abalengane ezazalwa zidabuke indebe ezibe lenhlanhla yamaswazi yokutholiswa usizo lokuhlinzwa ngodokotela belungisisa lesi simo kungela mbadalo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lelisayo nguPraxedes Jeremiah ngisithi asidibaneni ngo-6 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.